amabandla bayamangalisa abekhiphe into enjalo ngoba umongameli uphumele egcekeni yaneziningi endaweni ezishiyeneyo ekhuluma sobala ukubana yena ungumuntu olandela isisekelo sombuso. So ukuchasisile lokho wakubeka sobala okungenake nje into lena kuthiwa i-doubt ngesingisi. Pho-ke bona asewugijimela ukuthi bekhulume koloku yikuyini yena umnikazi wento ekhulumile indlela yena abona ngayo njalo afuna ukwenza ngayo. Ngibona ngathi asesigijima kakhulu phambi kwezinto zingekenzakali. Okunye kufuna ukuthi ngabe abantu banikezela bami nxa leso sikhathi sesifikile.
Laloba kungakaqali ukwenziwa lokhu, umongameli yebo walile ukuthi akasoze afune ukwengeza isikhathi sombuso wakhe, kodwa akabamisi njani abasekeli bakhe abayibo abakhuthaza lokho.
I-constitution yezi wabantu uyakwazi nxa ilungiswa. Any constitution for that matter. Ilayo i-room ekuthi intintshwe kumbe i-amendwe. Akusokucala futhi khonoko. Ikubona kukhona la ku-constitution lapho othila ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele uyenze lokho, kumele uyenze lokho. Okutshengisa ukuthi hayi yinto vele etshintshekayo. Even khonoko enikukhuluma ngako okwama-terms aka-president. Kukhona ku-constitution lapho kubhalwe ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho. Kumele lenze kanje, kumele lenze kanje, kumele lenze kanje. So akunanto embi kakhulu ukuthi abantu babefuna ukwenza kolo ngoba i-constitution idalelwe thina abantu, ayidalelwanga umduli kumbe izulu kumbe ini. Idalelwe thina, silale ilungelo lokuthi nxa sifuna ukuthi sitshintshe, sifuna ukutshintsha kutshintshwe. So ukugijima lokho osokwenziwa ngabantu lokho yibo kukhoza i-unnecessary animosity engekho ngitsho. Abantu angakabeke bechume. Ntoni edukhathana nxa sokufikela esikhathini sakhona yikho lapho abantu asingaqasa ukukhuluma khona ngoba this is a democracy.